Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kuze kusene mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 16 kumpalakazi 2022. Igama Muntungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Ugqitshiwe umhlangano we-US Africa Summit, umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden ethembisa abakhokheli bamazwe e-Afrika ukuthi uzakwenza konke akwenelisayo ukuze i-African Union ibe lilunga lomanyano wamazwe anothileyo owe-G20. Bona abakhokheli be-Afrika bathe bafuna ele Melika lesule izijeziso elazethesa amalunga ezanu-PF. Soluthinte abantu abaningi udaba lokusilela kokudla ezibhedlela sabantu abagula umkhuhlane wengqondo eseingutsheni kobulawayo. Kwezemidlalo iMorocco izancikilana leCroatia emdlalweni wokudinga iqembu elizagqiba umncintiswano weWorld Cup likuzinga lesithathu. Kusasa kuthi ngesonto iFrance izancikilana leArgentina kufinal. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden usethembise abakhokheli bamazwe aseAfrika ukuthi uzakwenza konke akwenelisayo ukuze umanyano weAfrican Union ungene kunhlanganiso yamazwe anothileyo e-G20 ube lilunga eligcweleyo. UBiden wethule amazwi la izolo egqiba umhlangano awenze labakhokheli wamazwe e-Afrika owe-US Africa Leaders Summit oqhutshelwe khonapha eWashington DC. UBiden uthe kuqakatheke kakhulu ukuba i-African Union ibe lesabelo ku-G20 ngoba kunengi okungatholwa ngamazwe e-Afrika kulinhlanganiso. Yona elamazwe agoqela iMelika, iCanada, China, France, Germany, Britain, South Africa kanye leIndia. Umongameli Biden uthembise njalo ukuthi ilizwe lakhe lizancedisa izwekazi leAfrika ngenhlelo zentuthuko. Lelizwekazi lilohlelo lweziloyiso zentuthuko elikhangelele ukuzifeza kusiyafika umnyaka ka-2063 olubizwa ngokuthi Agenda 2063. Umgcinisihlalo we-African Union njalo ngumongameli we-Senegal uMnumzana Macky Sall kanye lomgcinisihlalo wohlangothi lwe-African Union Commission uMnumzana Moussa Faki Mahamat bathe bavumelana lamazwi kaBiden. Yena uveze njalo ukuthi iMelika iza kupha amazwe e-Afrika imali ekhangelane lenhlelo zentuthuko engena kumabhiliyoni angamashumi amahlanu lanhlanu amadola, $55 billion.
We're all going to be seeing you and you're going to see a lot of us because we're deadly earnest and serious about this endeavor. And you're going to see us deliver our commitments, all of our commitments. Now, we've crafted this summit and this agenda in close cooperation with the African Union and focus on African priorities.
Sizabe sibona nasonke isikhathi ngoba siyakuthakazelela esikwenze lapha. Siyakwethula konke esikhulume ngakho lapha. Kugoqela uhlelo esilusekela kakhulu kule Agenda 2063. Babe nizama khona ukuthuthukisa izwekazi le-Afrika. Kulabantu abazenzela abakufunayo.
Africa is an indispensable global partner.
Lawo ngamazwi kamongameli weMelika uMnumzana Joe Biden obekhuluma izolo ekugqitshweni komhlangano awenzela baholi bamazwe aseAfrika we-US Africa Leaders Summit oqhutshelwe khonapha eWashington DC. UGibbs Dube Studio 7 uxoxelo hlaziya ezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya yena othi iyancomeka kakhulu imizamo kaBiden yokuthi izwekazi leAfrika lamukelwe kumanyano wamazwe athuthukileyo owe-G20.
Ungazibone iAfrika sililunga le-G20 sowusitshithi khona kuzawuba lezithelo ezinengi ngoba siyabithe sibanjaniswa emithethweni yakhona yezomnotho. Kunjalo nxa kule nkulumo eziqondane lomkhathi kumbe ngesikhiwa climate change lezo izimali ezinceda esingathi khona i-green kumbe i-green economy ziba khona ziyabe zizinengi. Mnumzana, leli qembu le-G20 liqakathekile kakhulu, lizasinikeza ithuba lokuthi ilizwe lethu kumbe i-continent yethu iphatheke ngezomnotho, kodwa kuyafanele kube kulandelelwe eminye imithetho yombuso ngoba kuyabe kulama-regulations. Sicaba sibekwazi ukuthi phela loba i-EU layo ililunga le-G20.
Khonokho okuzanywa ngelizwe leMelika Ngwenya akusizokuhluphe yini, njengoba siyabona ukuthi umongameli emazweni angakwa uchiyo phandle phela lapha, njalo lokunye nxa sikukhangela sibile zombusazwe ungathi nina khonokho?
Nxa kulo mbuso ongathi uyaphambanisa kumbe ongavumelani lemithetho ye-G20, ukuba khona kwe-Africa kuyabe sokukhulunywa sokuthiwa khona amanye amazwe aku-G20, amanye amazwe amelele i-Africa bafanele balungisise umthetho wabo. Ye, okunye ukuthi phela i-G20 izabe ikhankasela izimali ezimbalwa, amazwe amaningi e-Africa ayabe sekhwalifaya ukuze athole izimali ezilentengo ephansi. Kodwa njengoba sikwazi ukuthi i-G20 i-America nayo ilelizwe elikhulu, kungenzeka ukuthi izitsheziso lezani zakhulunywayo leza zingaphambanisa umumo wobudlelwano phakathi kwe-G20 leZimbabwe, ngoba nxa kuyakuthiwa kuyakhulunywa izimali ezizwayo eziqondane lezempilo, impilo kahle, i-health, i-global health, eziningi zakhona ziyazi iZimbabwe iya iphoswe ngoba kule nkinga evele khona eqondane lombuso ongamahhohlela kubhiliswa kwamalungelo akaZulu. Lokhu asoze kutshintshe ngoba nxa i-America iyilunga elihlanganiso le-G20 nxa kuba belezitshezo abazifaka kwamanye amazwe, lokhu asoze kuguqule lutho. So kuzanceda lakuthi amazwe anjengaweZimbabwe or Eritrea Central Africa Republic lamanye ambalwa aziwa ngokubhidliza amalungelo abantu ezizwe zabo bengagcina sebethiwa khona abalungisise umumo wakhona. Okwakhathesi ye kulokujabula ukuthi sizwa kuthiwa khona i-AU iza kuba lilunga ele-G20.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezombusazwe. Ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Kusenjalo ekhuluma ekugqitshweni komhlangano we-US Africa Summit lo izolo, umgcini sihlalo we-African Union umnumzana Macky Sall ongumongameli njalo we-Senegal ukhuthaze umongameli Biden ukuthi esule izijeziso athi zetheswa eleZimbabwe yiMelika ngoba zivimba inqubela phambili yabantu beZimbabwe kanye lobudlelwano obuhle phakathi kwamazwe aseAfrika leMelika. Umongameli Sall uthe izijeziso lezi kumele zesulwe zonke ukuze iZimbabwe yenelise ukuthuthuka njalo ilwisane lobuyanga. EleMelika lona lithi izitsheziso lezi zithinta amalunga ezanu-PF kuphela agoqela umongameli Emmerson Mnangagwa yena onganxuswanga kulumhlangano. Ithi njalo aziphazamisi uZulu Makhaza. Kuliviki iMelika yethese indodana kaMnangagwa u-Emmerson Mnangagwa Jr. izitsheziso zenotho kanye labanye abizano PF isithi baphatheke kumisebenzi yenkohlakalo. Solo tinte abantu abanengi udaba lokusilela kokudla esibhedlela sabantu abagula umkhuhlane wengqondo eseyingutsheni kobulawayo. Iziphathamandla zalesi sibhedlela zithumele incwadi kwabezinkonzo zidinga usizo oluphuthumayo. Zisithi izigulane zisebunzimeni obumangalisayo ngoba isibhedlela sisela kudla okugoqela impuphu lamafutha okupheka. Lokhu kubangele ukuthi abanengi basole uhulumende enkundleni zokuxhumana besithi kumele akhusele izigulane njalo athuthukise izibhedlela, hathi ukudlalisa imali esipha abaphathintambo bakhe lamalunga ephalamende izigidi lezigidi zamadola eMelika njengalokhu okusanda kwenzeka. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube.
Izibhedlela zakoBulawayo lazo zonke nje izibhedlela zeZimbabwe ukuguqela la engutsweni zihlangana lohlupho olukhulu ikakhulu nxa sikhangela ukudla. Siyananzelela ukuthi lanxa usiya kwezinye izibhedlela vele ezikhona koBulawayo ukudla okuphiwa khona phana yilokhuyana ukuthi lawe kuyakuthiya ukutshaqisa umzimba. Ngakho-ke nxa ingutsheni icela ukudla ezisontweni iqondile ngenxa yokuthi indawo leyana igcina abantu abangaphilanga kuhle. Ngakho-ke kuyabe kufuneka ukuthi badle ngendlela eqondileyo. Ngokunjalo-ke kuveza sobala ukuthi izibhedlela zakithi ziyasilela nxa sikhangela indaba zokudla lokunye nje ngoba le mithi ivele iyasilela.
Abantu abanengi Dube bakhala ngokuthi uhulumende udlalisa imali emele ukuthi nga iyasebenza kunhlelo zentuthuko esifana lezezibhedlela. Simbone esipha abaphathi intambo bakhe kanye lamalunga ephalamende imali engena kuzigidi lezigidi zamadola eMelika. Ngokunjalo abantu bathukuthele bathi imali leyo ibiza phathisa kakhulu ngayihambe kunhlelo zezibhedlela lezinye inhlelo zikaZulu. Ungathini ngalokho?
Abameli bethu bonke kungakhathaleki ukuthi bakuphi ibandla, iningi labo kabaqakathekisi ukuthi bakhangele ukuthi kuyini okufunwa ngabantu. Siyananzela ukuthi nxa sokubuya ezimalini akulaza ukuthi umuntu uruling buku-opposition party bonke baye beqakathekisa ukuthi lokhu abakutholayo kube ngokwabo, ngoba ngabe kuthiwa i-opposition kumbe sithi abaku-ruling party baqakathekise ukuphila kwabantu. Beziza kunanzelela ukuthi leyo mali kade bezayiphiwa mhlawumbe bebezathi kabayifuni kumbe bengayithathi kodwa bayihambise ezindaweni ezishiyashiyeneyo, ngoba le imali ekhulunywa ama-$40,000 yinkalakatha yemali ukuthi nxa abantu befuna ukuncedisa indawo ezinjengezibhedlela bekuyasala sibili kuthe kwavuka kwathi khwashi. Kodwa ngenxa yokuthi sokubuya emalini bonke bongu-270 kakho the yena kayifuni leyo mali, bonke bayayithatha okutshengisela ukuthi nxa sikhangela abantu nje bonke jikelele abayibo esingathi bakhethiwe nxa sokubuya emalini ngakho ngathi wehlukile komunye, bonke bayazifananela, bonke baqakathekisa ukuthi okungena esikhwameni sabo kuyini. Ngoba ngabe kuthiwa siqakathekise ezempilakahle, ezemfundo, ezamanzi, beziza ukuthi hayi imali le nxa siyimultiplaya ngo-270 ama-$40,000 layo imali eningi kakhulu ukuthi singathuthukisa izigaba zethu. Kodwa ngenxa yokuthi iningi labantu elingena ezikhundleni lingenele ukuthi liyesutha liphumelele ligabhulile, yikho-ke silapho esikhona namhlanje ukuthi izibhedlela zethu ziyasilela ukudla, izibhedlela zethu ziyasilela emithini. Kodwa abantu nxa sokutheka bathatha imali, hayi bayithatha bechelisile, bakhohlwa ukuthi abantu babakhetheleni besuke ezigabeni zabo.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende kumbe esesibhedlela seyingutsheni ngalolu daba. Ibandla lezaphu lithe linxusa amalunga alo kanye labangane emcimbini wokuthakazelela ukufikisa kwalo iminyaka engamashumi ayisithupha lanye 61 years lasungulwayo. Umcimbi lo uzaqhutshelwa ePlumtree emangweni omathebeleleni South kusasa. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Msongelwan Hlofu uthi emkhosini lo bazananza amaqhawe ezipra asala empini yenkululeko aba fangisikadi sombhuqazo wegugurawundi kanye labaphilayo namuhla abahlukumezeka ngendlela ezitshiyeneyo.
Ngiyabonga kwakuqala ukuthi sinanza usuku ibandla lezaphu elasungulwa ngawo engathi ibirthday kazaphu ngoba uzaphu wafonywa mhlaka 17 December 1961. Lo nyaka mhlaka 17 December izaphu yaba ile minyaka eyi-61. So sicelebrate ibirthday kazaphu, i-61st birthday kazaphu wokuqala. Okwesibili, sizama ukuthi sinanze amaqhawe lamaqhawekazi kwezaphu ababulawayo ngesikhathi sempi lalaba ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi. Sizama ukubakhumbula ngaleli langa.
Lo mcimbi uyabe ungaphi njalo ngobani abanxuswayo?
Kuthaza uzulu wonke jikelele, abasemathebeleni South, ePlumtree, labo bonke abase ukuthi bebuye kulomcimbi lapho okuzabe kulemidlalo njalo lokudla inyama. Siyabaza abantu bakithi ukuthi inyameni hayi bavizwa basabele, sizahlaba sibili inyama ukuthi abantu bakholise lokunathonathwayo lapho kuzobe kukhona. So sinxusa umuntu wonke ukuthi abe khona sizokhumbula amaqhawe ethu afa ngesikhathi sombhuqazwe lalabo bafa ngesikhathi sempi.
Kube kwaba lokungazwanani okuthize kubandla lenu kulinyanga lezi ezedluleyo, lingathi okwakhathesi sokumi njani?
Iy'ngxabano zikhona, abantu nxa behambe baya kukhongolose besiyakhetha inkokheli kuyatholakala ingxabano. Kuphele umnyaka sayenze i-Congress yethu besizama nje ukuphozisa amaseko sixoxisana labanye bethu. Kwaze kwafika isikhathi ukuthi hayi sesibona ingane inkabi ezinye zidonsela eceleni, kwagcina sokuqhamuke izikeyi. Ngakho-ke ibandla labanye abakade sisebenza labo kwagcina kungasacaci ukuthi siya ngapho. Hayi, ibandla liqhubekela phambili ngomsebenzi, akukho okuningi okuhluphayo. Abalutshwana nje labaphambuka endleleni, labo sibafisela inhlanhla yamaSwazi.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu yisikhulumeli sebandla lezaphu ubexoxa ecingweni loGainer Gumede sayiti weStudio 7. Ingcwethi kwezokulima sezikhuthaze abalimi ukuthi balime izilimo eziletha inzuzo ethe xaxa njalo ezingathengiswa kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi bekhuphule inzuzo abayitholayo. Inhlanganiso yeGrain Millers Association of Zimbabwe isanda kwazisa ukuthi izabhadala abalimi bengqoloyi isilinganiso esiphezulu semali yabo ngedola laseMelika. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso ebona ngezokulima eGreen Africa Technology, umnumzana Angliston Spanda, uthi lanxa kunjalo inzuzo etholakala ngokulima umumbu kumbe ingqoloyi iphansi kakhulu.
Ngijayela ukuthi ngithi mina nxa ufuna ukuba ngumyanga usebenze nzima uzuye kufa kodwa ungatholanga lutho, yikulima umumbu lokulima ingqoloyi. Izilimo zona lezi azibe zinganiki abantu inzuzo ngoba abantu bebesebenza babhadalwe ngama-RTGS, imali yangkhona la iphuza ukubuya. Bese kuthi bona babathengileyo impuphu yakhona bayifaka ezitolo bayithengise ngemali yakwamanye amazwe. So bekungento bekungekho fair imali yokuthi bathenge izinhlanye yelo bathenge imtshina efunakalayo ukuthi basebenze kuhle ayitholakali lula. Kule banki lethu Agricultural Finance Bank ilama terms and conditions ayenza kube nzima ikakhulu ebalimini abasasungulayo. So sokwenza umsebenzi wabo ube nzima. Kodwa abantu basebenza nzima kanjalo kuya ngokuthi ulima ziphi izilimo. Kulezilimo abanjengathi esilima izilimo esithi ngama high value crops esiwalima izithelo zethu zihambisa ngaphandle kwelizwe, inzuzo ikhona futhi sibona kuyabhadala kakhulu. And into esiyikhuthaza ukuthi ikakhulu abalimi abantu abangabantu abatsha balime izilimo ezinjengabo passion fruit, o blueberry, o vanilla, lento ezinjengasenalezo.
Lingathi liqhubeka njani lolu hlelo baningi abantu abaphatheka kulo kukanti ikusasa yalo iminja.
Thina njengenhlanganiso siyajabula kakhulu ukuthi uhlelo lwethu luhamba kuhle, kodwa ke kusuka kuxake ekuthini abalimi babe bengatholi imali, njengakade ngikuthi ukuthi ama-loan imali zokweboleka emabhenki kazitholakale lula. Kuzikho kusuka kube nzimanyana kubalimi ukuthi bayenelise ukuthi baqale, ngoba ukulima lezi zihlahla kuthatha indleko engani ingaphezulu. Kodwa njengenhlanganiso siyenza lokho okuthiwa ngama-subsidy. Uzathola ukuthi usaba lwesihlahla se-passion fruit i-market value nxa oluthenga emkambo luyabe luhamba kubo $5 isihlahla esisodwa, kodwa thina siyanika abalimi bethu usaba lolu mahala, bese simcela ukuthi abhadale i-75 United States cents kumbe imali elingana le 75 United States for isihlahla esisodwa. Sikwenzela ukuthi abalimi abakakhulu abalimi abansundu bayenelise ukuqalisa labo lolu hlelo. Kanti sijabulile kakhulu, sisebenza kuhle kakhulu lenhlanganiso kahulumende iZimtrade, iyasincedisa kakhulu lokuthola izithupha ezifunakalayo ukuthi sihambise kwamanye amazwe ezinjengabo Chris Thupa zabo Global Gap, lento ezinjalo. Futhi ke lezi zilimo lezi zithelo esizilimayo, umkambo umkhulu kakhulu, ziyafunakala kakhulu, bazibangisana kwamanye amazwe anjengabo Germany, o-UK, o-Netherlands la kubo Dubai. So i-market inkulu kakhulu, futhi ilakusasa lakhona likhanya lilikhulu kakhulu. Yikho sikhuthaza abalimi abansundu ikakhulu labantu abaseZimbabwe abahlala kwamanye amazwe e-diaspora ukuthi nxa becabange ukulima ekhaya, bangalimi izilimo ezingela mali, balime izilimo ezizabanikeza imali eningi futhi ibe ngama-returns. Ukulima into ezingabo blueberry, umuntu uyathola imali enkulu kakhulu efika izigidi ngezigidi for impilo yakhe yonke.
Umnumzana Angleston Spanda ngwenhlanganiso yezokulima iGreen Africa Technologies. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Amavuko bathwakaza bahle sizwe sinyama kamzili kaGamachobana kanalo wobuntu ngamile inkomo bokeeps dube lonke khona ngapha eAmerica kunhlelo zethu zesindebele. Sibonge lapha imilayezo lesinika yona emihlala malanga. Yazi singabantu bakithi besindebeleni kumbe komthwakazi nje sokuthi esindebeleni mana ngithi kumthwakazi. Ubunzima lobo esilawo loba sizama ukuvusa amakhanda sisidayi sisola lapha nalapha. Abanye bethu bathatha befa kwamajele bevalelwe. Laba bantu laba benza le into enje, especially ngicela umlayezo ufike straight, especially ku president of Zimbabwe, the current president Mnangagwa, kake achiyane labantu bakithi bemadebele. Sidiniwe ngalokho abakwenzayo kithi, sihlupheka nje kanje yibo. Abantwana bakithi iningi bagcwele emajele, abanye basiyenza imisebenzi engayisiyo ngemzimba ngandani nalokho. Kodwa into yakhona ivela ngaphi? Ekuthina babusi bakithi abasibusi ngendlela njalo, basibusa ibuswa ngenkani. Emathebeleni bayibuswa ngento, bayibusa ngenkani. Mina ngicela sibili ngeMordecai Ndlovu waseChiranyemba lapha, bengicela ukuthi abantu bakithi babe ndawonye bazwe into ekhulunywa abantu bakumthwakazi ngobunene. Imthwakazi singabantu bakumthwakazi, singabathwakazi, asibeni munye abantu bakithi. Mbonge lapho.
Ngiyalibingelela abasakazi abahloniphekayo, ithimu yonke yabasakazi ngiyalibingelela. Ikholeni okhulumayo umzuri kamazwi esedlule laphana. Yebo, ngiyezwa le ndaba yokuthi kunabomama abasenkingeni indaba yokudlwenguka ma beyofuna iy'nkuni into ezinjengazo zaliyezwa. Mina bengicabanga ukuthi mina omama labo uma ngabe ukhona mhlawumbe unemadlanyana abathengele impembi ama-whistle, bahlale bephethe ama-whistles ukuthi enye nenye into eyenzakalayo bashaye i-whistles, then mhlawumbe kungaba nosizo masinyane. Uma umphakathi uzokhala i-whistles egangeni, uzosukuma ugijime uyobona ukuthi i-whistle uyani ngayokukhala i-whistle. Ngiyabonga abasakazi abahle.
Studio 7 engameli Nkomo Chris Gande Magumede. Lonke nje ngalikhuluma ngamagama ngijabula kakhulu, sibifisela imhlanhla lobuhle ukuthi uNkulunkulu ngaye liphathisa kukho konke emsebenzini yenu. Okukhuluma ngoSibanda kwele Botswana, enye into engani ngiyahlupha kakhulu ngezivuzo ukuthi lokudala lokhu izeki sale voters roll ukuthi inikezwe abanye eh angazi ukuthi uhlabe zulu wasezimato ukubaphatha njani ngoba nxa besala la njalo babekungesimenemene ngomhla wokhetha ababefuna ukuEuropa naso lokhu kuphatha ngoba bayakwazi ukuthi abantu ezimbabwe babona into kwenzakalani njalo babhalise ngobuningi abantu befuna ukurobha ngamavoti into enjengenandelelayo kodwa hhayi ma kukuthi bona bangahlakanipha abaphathi bamabandla amanye kuze kubuyele kahle kuhambe kahle hhayi kungajabula ukuthi azingezake sethuke ekhethweni into zongezihamba kahle laba zakumenemene babo ngasoze busebenze ngoba vele into kuthiwa yizanu p f mina njengamasasifisi lokuyibona langamehlo kamishiwa lokubona lokuyibalelibhale ezanu p f abekuphathe khona ngendlela abaphilisa ngayo abantu ababahlukumeza ngayo ngoba namhlanje singathi siyabheka thesi ebulawa lapha nabantu bayathengisa khuluma into zeza melangeni evikini eneyi abantu bathathiswa amakhadi ezanu ngenkani ukuthi bathengise esitaladini.
Sanibonani, sanibonani ndinabo umsakazo enikhululekileyo ingani konke kungamanga simumo abantu bakhululeke ye hayi siyabonga konke nje elisikhiphela khona okuhlazekileyo okuqotho ingani inkosi kathole umusa hayi mina nje into engikhala ngayo iyodwa ezweni lakithi ngoba ilizwe leliyana hayi okuningi ngiyakubona kodwa akulalizwe eselihlukene ngobandlululo phakathi kwe-Afrika ilizwe lakithi lisebuhlungwini obukhulu yebo yezingalungisa zonke into ze-economy kodwa iproblem engikhala ngayo ubandlululo manje abantu ba-misinterpret ubandlululo lo kanti into engikhala ngayo ukuthi kanti abantu waye besithi kwabulawa amaNdebele hhayi kanti vele kufihlwane kwabulawa abantu bezapha yazi singayibeka kanjalo yiko into ze-ground zingaqondi ngoba lathi sitshaya into zifihla umphini abantu batshaya into befihla umphini kanti vele kudilivelwane bona okokuthi abantu bezapho yibo ababulawayo ngoba mbona sokujoyine kwaze bajoyine abantu abaningi uzwa abantu abadala bethi hhayi kwabulawa amaNdebele hhayi ake sikubekeni straight amaNdebele la abulawayo babebulawele ukuthi bayini bangamamembers ezapho period ake sikekeleni ukuthi zi-changes zifihla umphini okwathi abantu ukuthi ukuchange akufihla umphini that's why mina into loko engikhala ngayo sithi mina indaba ye-Guguraund ayisoziphele izadlala injalo ngoba abantu be-United Nations ma wena usosiyafika ngokuthi thina amaNdebele akusela evidence i-evidence ma usithi hayi kwabulawa abantu bezapho bathebeleni nge-migrant nakuphi nakuphi then yiko lapho kuzavela khona and futhi ngibuye ngibonge kakhulu ibhethi likaZulu manje sithi lona into le Guguraund ayikhulunywe iZimbabwe the whole yes it's true.
Studio 7 livuka njani hayi sungisithatha sasaza ngihlala fulani wakile izindaba ezinhle hayi 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 lizwe lakithi yazi uma ungathatha ukuthi umuntu uzakutshela ethi kona abelungu bathatha umhlaba balwele ukuthi bethathe umhlaba babaxotsha kubusibona vele ukuthi akula ngqodi into eyikhulumayo umhlaba lo ulawo usenzeni ngalo mhlaba zero ubusubuya uma kuthiwa bajeziswa laba bangaphatha abantu kahle amalungelo abantu kahle abafuna ukuthi beshuthe bodwa ubona vele ukuthi into yakhona ubona abantu bakahulumeni bayihlaba bathi hhayi irong kakhulu kodwa uyibona into eright angazi ukuthi bathi into eright ifanele ilungiswe ngani into erong ifanele ilungiswe ngani sorry fanele ifanele ilungiswe ngako khona lokuthi kubonakala emhlabeni ngoba basutha bodwa ngisho ubuye uthatha izimali unikeza abantu abaseduzane layo khonapho abaphakathi endlini abaphandle kabakala ndaba lawo ubusukutshela abantu mpela abantu abaphandle ukuthi ngumongameli wabantu ngophetha abantu ukamba mango timigwaqo imigwaqo yachawo Smith lo kunjalo
sibongeke abalaleli be Studio 7 lawe uyenelisa usithumela wakhombiko mlaleli kunombolo ezithi 0012024650318. Kwezemidlalo iMorocco izanqikilana leCroatia kusasa emidlalweni wokudinga iqembu elizagqiba imidlalo yeWorld Cup lisesigabeni sesithathu. Ngesonto iFrance izabhuqana leArgentina kufinal. Sizabona iyozala nkomoni. Kwanele mthokazi omuhle olivalelisayo ngontungami lenkomo likhumbule zikhona iza kusihlwa ngoFast 7 na Emmy impela sonto isiqalisile mokwezwe uyanana makamu angu lichone kuhle.